amapolisa kanye labogaja olubona ngokungena kwabantu kwele Botswana baphakathi kokubamba imhlangano labahlali besikolo salelo lizwe iHaboron phezu kodaba lokugcina abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi ilizwe libhekane lohlupho lwabangena elizweni okungekho emthethweni, iningi lingabavela eZimbabwe bebalekela isimo esibi somnotho. Udaba lolu selingenelwe langabaphathi ezabelweni abagoqela induna kanye lamakhansila. Omunye ukhansila emzini weHabane elingaphandle nje kwedolobho leHaboron, umnumzana Mkhotla Pule, uthi amacala aseqongile njalo izakhamizi zithi lokhu kubangelwa ngabantu bokuza abangalamaphepha elizweni. Upule lendune uSiyeletso Pule bathiya abakade bekwenye imfa esigabeni seHabane emavikini asanda kwedlula bebambe wangaphansi ngesikhathi bekhuthaza izakhamizi ukuthi zixothe abokuza abangalamaphepha okuhlala elizweni. Amapolisa lawo asekhiphe umbiko okade uhamba ebulenjini beinthanethi ukhuza abantu ukuthi bengahlali labantu bokuza abangalamaphepha aqondileyo. Lokhu sekuthiye iningi labezimbabwe abangalamaphepha bedlalela evalweni. Ngempelaviki izidaladabe zinye labaningi abavame ukuma emgwaqweni bedinga imisetshenzanyana yokuziphilisa ebizwa ngokuthi ngama-peace jobs. Unkosazana Edith Ndlovu uthi osekuzaba nzima yikuthi abantu sebetshelwe ukuthi bangabanikezi indawo zokuhlala uma bengelamaphepha aqondileyo.
Asisakwazi-ke ukubana siza kuya ngaphi, sitshona sivalelwe ezindlini. Manje nxa sebehamba bedinga abangelamaphepha, siqondaphi khathesi?
Umnumzana Nkululeko Moyo yena osebenza ulungisa ezivandeni uthi kasahamba-hambi nje awuqala ngenxa yokuqonga kwenani lamapholisa emgwaqweni.
Ekhaya kunzima, laphandle sekunzima, akuphumeki endlini ngisho umuntu esiya emahlosi ngoba bangakubutha noma ngasiphi isikhathi.
Elinye ilunga ledale lephalamende umnumzana Sidiro Koloba uthi sekugqonge kakhulu amacala esigabeni sakhe seMohotizani lapho kulabantu abeZimbabwe abaningi, ngakho sebecele ukuthi amasotha angenele ekuhlanzeni indawo le.
We cannot be bragging about 54 years of independence.
Asingeke sathi sikholisa ukuzivusa kweminyaka engamathumi amahlanu lanu thina singakhululekanga, sesiyizibotshwa zezigebengu elizweni lethu.
Own country prisoners to criminals.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni azaqhubeka ebamba imihlangano yeHaboron lemizi eseduzane betshela izakhamizi ukuthi bengagcini kumbe ukuqhatha abokuza abangalamaphepha aqondileyo. IBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abafika inkulungwane inyanga zonke ababe bengene elizweni okungekho emthethweni. Ngesikhathi eleBotswana liqinisa ukubuyisela emuva abeZimbabwe, ngakwelinye icele umongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe eNamibia umongameli Hage Steenkamp bathi izizalwane zamazwe womabili sezavunyelwa ukuvakatshelana zisebenzisela isithupha hathi amapassport. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 ngisaharon kwele Botswana.